Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasungula ibandla le MDC umnumzana Isef Mdlongwa obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla kobulawayo lapho avaleliswe umndeni wakhe izihlobo kanye lamalunga aleli bandla.
Nesindebele sithi indaba idilikile. Ungabe leli lizwe bayakwazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu hatshi i-political party noma i-political group. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ibandla le-MDC lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-provincial congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo. Ezakwandulela owe-extraordinary congress ngenyanga kaMpalakazi lapho kuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC.
I-MDC yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance. I-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi. Kwaba ngumbuthano wamabandla.
Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selokhu elaqhamukayo elizweni selifika phose kunkulungwane eziyisithiyagalolunye, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamachumi amathathu lanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlasele ligcikwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo elizweni selifika phose inkulungwane eziyisithiyagalolunye 8099, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamachumi amathathu lanye 231. Inani leli likhutshulwe ngabangamachumi amabili lane abatholakale belegcikwane leli embikweni owethulwe izolo lugatsha lwezempilakahle, kodwa ubengekho obulewe yi-COVID-19. Omunye wabasungula ibandla le-MDC umnumzana Isef Mdlongwa obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namuhla kobulawayo lapho avaleliswe ngumndeni wakhe izihlobo abasebenza laye amalunga ebandla lakhe labanye abaninginengi. Umkhokheli webandla le-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lowe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bebekhona kulumbuthano. Umndeni kamufi uthe kufanele kube labantu abalihlekana esebekwa ukwenzela ukulandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Njalo mhlawumbe iningi lizanxuswa emthandazweni wesikhumbuzo sakhe kusiya ngokuthi umama usunjani. Okuningi asikuzweni kunxoxo esiyiqhubela umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Siyadana thina esisungule layo umhlangano we-MDC ngo-99. Yiwo amaqhawe esizwe esithi ngesikhiwa unsung heroes. Yibo abaqalisa ukukhuluma ngamalungelo abasebenzi esebenzela i-Rhodesia Railways yaba yiZimbabwe National Railway. Yikho-ke bathe labafowethu labafowabo o-Gibson Sibanda, labo Fletcher Dulini, labo Morgan Tsvangirai, labo Mathibenga Lucia, lama trade unionists amaningi omdzingerere abanye sebashona, bakubona kufanele ukuthi izisebenzi zinanje. Umuyi u-former president uRobert Mugabe wasebaphingqobe ukuthi liyasihlupha linabantu be-trade union ZCTU. sikhuluma kakhulu ngamalungelo ezisebenzi labantu jikelele. Kungani lingafomi iparty yenu sihlangane enkundleni yepolitics? Ngalokho amajahala ayesebenza lo isawu Mdlongwa baqunga isibindi bakhankasa ilizwe besenza amaforum ezCTU indawo yonke eZimbabwe bayibhuqa baze bavumelana ukuthi akufonywe ibandla okuthiwa iMovement for Democratic Change nesindebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayawazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu hatshi i-political party noma i-politbureau. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ungathi kuyini kahle kahle abantu abangakufunda kumbe abangasala bekuphethe ngembali yakhe?
Iqhawe leli lisitshiyele isifundo sokuthi abantu abasebenze bengakhethi abanye ngemhlobo esingathi inkethi abachabi mbe racism. Abantu bonke ngamaZimbabweans, abatwana besizwe. Umdlongo akaqalisanga ipolitics ngo-1999 wayelilunga le-UNDP lalezaphu kwaze kwafika ku-1980 waseqinisa kakhulu eze-trade unionism. Siyabonga Mahlabe Zulu ukukhala lathi.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-Provincial Congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo. Ezakwandulela we-Extraordinary Congress ngenyanga kaMpalakazi lapho okuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC. I-MDCT ithi ikhangelele ukusungula lolu hlelo eMathebeleland North bese kulandela ezinye izigaba. Lokhu kwenzakala kulokudonselana phakathi kwebandla leli lele-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa elisola isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court kanye lokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende, esenate, lemakhansileni ngele-MDCT elithi likhokhela iziqa zombili ze-MDC kuze kukhethwe umholi omutsha njengokunquma komthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Witness Dube, ilunga le-MDCT.
Kulandelwe usinqumo se-Supreme Court esaphuma ngemva kokubana imithethwandaba yakuleli lizwe isikunanzelele ukubana umama uThokozani Khuphe nguye kwakumele iphathe ngomva kokusishiya kwababa uPresident uTsvangirai. Ngakho-ke konke lokho okulandelayo kusendleleni, kuqondile. Wonke umuntu ofuna ukubana abe yingxenye yombusazwe olandela umthetho kumele kumjabulise. Kuyikuthi khona isinqumo savela sabuya simqoka, siqondile, silaya kakahle kubana kuyini okumele kwenzakale. Kuyabe kudanisa labo abe-MDC Alliance ngabe lokhu besithi lokhu okwenzakale namhla kabakujabulele. Kuyabe kutshengisa-ke ukuthi hhayi, labo basafuna ukuba babe ngamahlongandlebe bangalandeli i-constitution ye-MDC yona leyi eyiyo eyinsika edale belomthelela wonke osifikise lapho esikhona namhlanje.
Uyamuzwa mnumzana Moyo, mnumzana Dube, uyavumelana la yini?
Angivumelani layo ngokubana i-Supreme Court yayiklie yathi khona abahambe njenge-MDCT bayoyenza i-Congress okwenzela ukuthi umama uKhuphe ebe ngu-acting president ehambe ebiza i-Congress. And ngomthetho we-constitution is very clear ithi khona okwakuqala wayemele kwenze ukuthi sine-standing comment esasikhona ngo 2014 le-national executive sihlangane zibe sokubizwa i-national council lapho esingena khona njengami lami ngiyilunga lakhona elika-2014 engangu-former chairman ngaleso sikhathi. Siyehlala phansi, sithi singahlala phansi sesisiza le-date ye-Congress okwenzakala kathesi akusho isinqumo se Supreme Court. Xa ubala iconstitution ye-MDC iclear, amandla kumele wanike nge-National Council, nonto ezithathela amandla yena ngokwakhe. So konke okwenzakala namhlanje uyasethusa.
Mnumzana Dube, ingqobe isikuwe, ungathi umthetho usekelana lebandla le-MDCT?
Umthetho usekelana lebandla le-MDC ukuthi T kumbe Alliance kuyabe sokuyikuvoxa nje indaba yonke, ngoba i-MDCT yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance, i-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi, kwaba ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa ekuqaleni agcina eseyisishiyagalombili esegoqela lezaphu. Kuyikuthi ngumbuthano nje wokuya kukhethu, kodwa upresident umkhokheli kumele avele ku-MDCT, njalo ibandla lebandla elilapho ku-MDC Alliance kumele lilandele izinqumo zebandla lami, njalo ibandla lebandla kumele libe lamandla phezu kwalabo abakhethwe ephalamende bekusuka kulelo bandla. Yikho kumele ukuthi noma kukhulunywa-ke abantu besenza ngani ngabazwisisi bona bezwisisa, kuphume kube mqoka ukubana hatshi abantu laba abarikholwayo ephalamende varikholwa kulandelwa imbuthano we-MDC Alliance, isivumelwano se-MDC Alliance esasivele satsho ukuthi noma sokuphele ukhetho, lelo bandla elihambise ilunga ku-MDC Alliance layangena ephalamende lizabe lilokho lilamandla phezu kwalelo lungu.
Mnumzana Moyo, siza kwenzani ngabanqobayo khona ngapho njengoba bezabizwa njalo?
Lokhu kuyamangaza ngoba kabasahambi ngesinqumo sikaZulu. UZulu wazifakela abantu ephalamende nakukhansil. Ukukhuluma ukuthi kukhokhele ngabo abayekelana lokurikhola abantu behlale phansi, i-Supreme Court yasinika njalo ukuthi sihlale phansi.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kwamnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleleni South, obendawonye lomnumzana Witness Dube, ilunga lebandla le-MDCT.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lokuvulwa kwelizwe ngohlelo lwe-lockdown kudale ukubhidlika kwenhlelo zabo ezokuziphilisa emakhaya, osokubachiye bebhekane lendlala embi. Lokhu kuvele abesifazana laba benanza ilanga labo ele-International Rural Women's Day ngolwesine, lapho abakhale ngoncedo lokuvuselela inhlelo zabo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labesifazana bemaphandleni ezansi emaNdebeleni liphila ngokulima ezivandeni, ukufuya inkukhu, ukuthunga kanye lokuthengisa impahla abazoda phandle kwelizwe. Unkosikazi F. Dlomo, lilunga lesiyazamagadeni emagwilile esitezi, uthi basungula lesi sivande beyisishiyagalombili bele njongo yokuthi baziphilise, kodwa selokhu kwaqhamuka igciwane le-COVID-19 ngombimbitho abakulimayo akuthengwa.
Nxa singazuza kumbeni abathengayo ukuthi nxa umuntu engabuya ngemoto yakhe afika athenge, ngoba thina ngokwethu asilamandla ukuthi singaya ngaphi, sibhoda khonapha kuphela. Asiyindawo ngenxa yecorona. Uhlupho olukhanda nolo mama osekhaya khathesi luhlupho lwendlala, nje wanzikhuluma ngendlala. Abantwana siyafisa lokuthi baye ezikolo, abantu sifisa lokuthi badle. Sinohlupho olukhulu njengabomama, ngoba umntwana wonke ukhale ekhangela umama.
Amazwi akasekelwe ngunkosikazi Gesta Mbangeni osuke esigabeni sesizanane esitezi, yena othi bathunga amadoyili ingcebethu lamacansi ukuze babhadalele abantwana indleko zesikolo.
Into esisizayo esincedisayo njengoba kungala kunye esikusebenzayo siphanjaniswe nje yona lomkhuhlane obekhona phakathi kwethu. Njalo lapha kithi eZimbabwe uhali lolo lwamadoyili, so ngathi kule ndawo kuphela lapho lubonakala khona. Esikhathini uphathise umntoza kuyabuya lalo endaweni zemtari, nxa ungambonanga oyakhona le kumboya emesina phetheya, bese ungathi ehalini kuyasihlupha sibili kakhulu.
Unkosikazi Sihlezi Ncube ngomunye wabafelokazi esitezi, uthi bebethenga imbuzi labanye bakhe belithumi njalo bewoda impahla bethengisa, kodwa lolu hlelo seludilika.
ukudla kokungani kuyasisilela le mali zokuthi sizincedise siqhubekele phambili ngeprojekti ngamaprojekti esiwenzayo ngoba abaningi balisa kakhulu izimali zona ezizimali esizitshayayo kuthi ngabe siyazuza ukuncediseka kakhulu kulawa maprojekti esiwenzayo. Ncedisela abantwabethu egroupini yethu singabafelokazi so sifuna kona sibe lokuncediseka singabafelokazi sinjalo.
Unkosikazi Josephine Majaha uthi lanxa bebhekane le gciwane le-coronavirus akulasizwe abalutholayo njengabesifazana ukuze bazivikele kulo.
Besisenelisa ukuthi sizisebenzele kuhle senze yonke into esiyifunayo. Khathesi sile migoqo yokuthi khathesi kumele ukuthi usanitize, kumele ube lamanzi, amanzi asilawo. Kumele kube le zinto zonke ezifuneka ku-COVID. Abanye labanye abakwanisa ukubakuthole kodwa kabakutholi. Okuthi uhulumende ngalathi usiphatha njengabomama bemadorobheni. Umama wasemakhaya ukhangelelwa phansi.
Lanxa amalungiselelo okulima seqalile emakhaya, abesifazana badinga ukuncediswa ukuze benelise ukuphuma lesivuno esihle ukuze banakekele imuli zabo. Kuthi unkosikazi Agnes Khumalo.
Silima ngezandla. Izifuyo zafa ngenxa yokuchisa khonoko ngaye kulama tractor angasincedisa ukuze khonapho abenze khona enxa kungasitholisa kuhle ngoba sigebha amagodi ngezane amakhuba angasincedisa uhulumende esibili ngama tractor ayilaphe embona khona ukuthi lathi sinjiza lwazi ungasincedisa emulini.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Ngiwani uthi iningi labesifazana lizokumela agebha igolide ngesikhathi se-lockdown okubafake engozini yokuhlukuluzwa ngabesilisa.
Ababuyanga lalutho emkuteni emakhaya indlala ikhona lapho kulamankazana sekuphuma umama lomntwana kuphambanisekile imikhuhlane nje lokuphambaniseka kwezimuli. Lokuzinikela kwabomama amanye amarephu sikhuluma ikudinga ukudla. Omama bemakhaya abakuzamayo akula support esuka kumbe ngithi kuhulumende uthi uhulumende afosa uthi omama kabathole.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe edolobheni leGwanda kuyona leviki umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda uthi bazasungula uhlelo lokuxoxisana loZulu.
Nxa sikhangele ukuthi abantu sebehlezi ezindlini ngenxa ye-COVID ubudlwangudlwangu obekhona phakathi kwezimuli bekusekusiba kunene njalo siyananzelela ukuthi abantu badidana izingqondo ngenxa yokuthi imali ayisekho imisebenzi eminingi ibisiphelile abantu bemile khonokho kuletha udlwangu lokulimazana ezindlini kodwa njalo kuletha lokudidana kwengqondo.
Umphathintambo ogatsha lwabomama lamabhizimusi asachathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ujele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kuningi uhulumende akwenzayo ukuze athuthukise inhlalakahle yabesifazane emakhaya. Uthi kumaviki amabili adlulileyo bebesemzingwane lapho abanikeze abesifazana imithina yokufukamisela amaqanda, izigayo, imithina yokwenza amafutha okuphekisa lokunye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisestezi ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Njabulo Ngwenya, ilunga lebandla le-MDC Alliance elihlala kwele-Bhilidane. Sisizwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibona njani ezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe mubi okwamanje ngoba abantu abasela malungelo kwezombuso lizokuphatheka kumkhonomi. Abantu bayabandlululwa ngepolitiki into ongafanelanga ukuthi ngayenze. So umbuso wekhaya unzima kakhulu ukuthi abantu bayadubeka kukanti kule ndlala. So thina njengabantu abase-UK siyancedisa ngokuthengela abantu ukudla okunjengempuphu, ama-cooking oil lakho konke okudingwa ngumuntu ophilayo. Phinde sincedise ngokuthenga amanzi endaweni ongatholakali khona amanzi ezinjengebhulawayo. Siyancedisa ngokuthenga amanzi kuma private companies sithenga ama bowser sincedise labagulayo abasesibhedlela sibancedise ngokubathengela imithi yesibhedlela ukuze basile. IZimbabwe isebunzimini obunzima kakhulu ngoba isiyi charity case isiphila ngokuphiwa ayisakwanisi ukuthi izisebenzele yikwehluleka kombuso wezanu PF lomna nakho.
Siyabona ukubana ukhetho lusale minyaka phosa emithathu ukuthi lwenziwe. Akhona yini amalungiselelo eliwayenza njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho e-UK ukuthi libone ukuthi liyabhalisa ukuthi lenelise ukuyavota?
Thina siqala kuma electoral reforms. Sifuna i-government i-implement ama-electoral reforms under iZEC ukwenzela ukuthi iZEC ibe independent body ezobamba ama-election aweZimbabwe ngendlela elohlonze. Nxa kusehlula kungangcono kucelwe i-AU le-SADC le-International Community ukuthi babambe ukhetho bencedisa amaZimbabweni njengokhetho olwabanjwa ngo-1980 olwaluncediswa yi-International Community ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana. Ngoba i-government yeZimbabwe indlela enza ngayo yenza iZEC ibe aligned to ZANU-PF and iZEC ibe aligned to emaSwatini okuyinto engekho kahle. So thina besicela ukuthi ama Zimbabweans akudiaspora baphiwe ilungelo lokuvota ngoba even kwezomeconomy yeZimbabwe under i-migrant remittance bathumeza imali engange 466 million abayithumeze this year and imali yangkhona i-increasele from 349 million adebeyithumeze last year to 466 million. Lokho kutshengisa ukuthi kwezomeconomy eZimbabwe even abantu bekudiaspora bengekho eZimbabwe bayancedisa. So nxa bencedisa ufanele baphiwe ilungelo labo lokuvota njengamazwe wonke anjengabo Botswana, South Africa, Namibia abakwanisa ukuvota bekudiaspora.
Bona abasekeli bebandla le-MDC abahlala khona ngapho kwelengilandi baningi kakhulu na?
Abasekeli bebandla le-MDC Alliance e-UK baningi kakhulu, bayi-majority especially kuma-Zimbabweans. But inkinga esesihlangana layo yikuthi izano kungani isilabantu abasebenzisayo isebenzisa imali isenza esingathi phecelezwe ngesilungu infiltration. I-infiltration ivele ngumsebenzi wayo izano yoku-infiltrate ama-organization.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakala ekhaya ikakhulu lokhu okokuthi ibandla le-MDCT liyaxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele parliamente lasema-councils?
Lokhu okwenziwa yiZANU-PF labo makhuphe yikuganga, yikungahloniphi i-constitution yelizwe, yikudelela, yikweyisa, yiku-abuse ama-courts for their gain iZANU-PF ukuthi isustaine i-power yabo. Ngeqiniso ngeqiniso, if i-MDC Alliance yayingavunyelwa ukuthi ibe yi-political party, nga iZEC ayizange ivumele i-MDC Alliance ukuthi i-register as a party. iZEC ya-register i-MDC Alliance as a party, yaphinda ya-register i-MDCT ekamakhuphe as a party. Of which ukuthi when they allowed these two parties to contest against each other, kwakusaziwa ukuthi i-MDC Alliance ilidwa nguChamisa, i-MDCT ilidwa ngumakhuphe. So nxa sokudlule ama-election umakhuphe esedliwe, uChamisa esethole according to iZEC 2.1, but thina sibe sokwazi ukuthi wathola 2.6, umakhuphe ethole 45,000. Bathathe ama-MPs lama-councillors awe-MDC Alliance bawanikeze umakhuphe ikuganga.
Lo ke bekungumnumzana Njabulo Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane esekela ibandla le-MDC Alliance. Ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana eSouth Africa bona bevela eZimbabwe. Sicubungula imisebenzi eyenziwa ngabesifazana kulelo lizwe. Kulandela isehlakalo sesinye isizalwane seSouth Africa esithi senqaba ukwamukela owesifazana osebenza endlini yokudlela irestaurant ngoba evela eZimbabwe.
Uhlupho lolu luhlupho abantu besifazana abangayona umsinsi wokuzimela lapha eSouth Africa abavela emazweni anjengaseZimbabwe nje abahlangana lalo emsebenzini abasebenza kuyo. Ngithi iningi labantu abasebenza emakhefa ema-restaurant lapha eMzantsi Afrika, iningi labo ngabomama ababuya eZimbabwe. Iningi labo yibo abangabowaiter lapha abasebenza ukuseva abantu lapha ema-restaurant, yibo abagezisa izitsha lapha ema-restaurant, iningi labo yibo abaphekayo lapha ema-restaurant. Bagcwele kakhulu kulomkhakha wama-restaurant omama baseZimbabwe. Angeke ngisho ukuthi inzuzo abayitholayo ngiyinzuzo ebenelisayo yini. Njengabantu abasezweni lokuhamba, ngicabanga ukuthi bathatha lokho okukhona. Njalo lemsebenzi lezima abasebenza ngaphansi kwazo nalezi zokuthi uqhamuka umuntu afika athi angifuni ukusevwa umuntu obuya phandle, ngifuna ukuthi ngisevwe ngumSouth African. Izinto abahlangana lazo emsebenzini kuyizinto ezibahlukumezayo ukuthi uzathi usemsebenzini wakho kumele umuntu umseve ngoba ngumsebenzi wakho, umuntu abesesale ethi angeke avume ukuthi asevwe nguwe ngoba wena uvela ngaphandle. Kuyahlukumeza like emotionally nje ukugcina kungabaphathanga kahle abantu. So izimo abasebenza ngaphansi kwazo umama baseZimbabwe abagcwele ema-restaurant and yibo futhi abaningi, kodwa basebenza ngaphansi kwezimo ezinjengalezo nje zokuthi uthole ukuthi uyaninwa ngoba ungasiyo umSouth African.
Umahluko phakathi komuntu ovela eZimbabwe lanxa bekhuluma isiNdebele ubonakala umkhulu yini?
Umahluko wona ma udinga phakathi komuntu ongumsizalwane salapha eSouth Africa nesizalwane saseZimbabwe. Ukhona umahluko mawudinga okunjengokuthi mhlawumbe sithi indlela umuntu akhuluma ngakhona. Bakhona abantu ababuya eZimbabwe abangamaNdebele okokuthi mabe khuluma isiNdebele lo muntu okhuluma isiZulu umehluko wakho na ukho ngako ngaphandle nje kwemehluko walokho esithi accent ngesilungu. Mhlambe ukuzwakala kwakhona kuyikho kwenza ukuthi umuntu azi ukuthi hayi lo muntu akayena umSouth African akayena umZulu uliNdebele, kodwa isiZulu lesiNdebele umahluko wakho na ukho kangako. IsiNdebele lesiZulu kuzindimi ezihambelanayo nje ezifanayo, kodwa mboni futhi ukuthi ukukhuluma kwakhe yikho bese kungaze kubonise lo muntu ukuthi unomethungo waseZimbabwe ngaphandle kokuthi uvele lo obefuna ukuthi aseve ngumSouth South African ubevele edinga yena ukuthi akwazi ukuthi unometha lo uvela ngapi. Ngoba enye into esuka imangaze ukuthi ema-restaurant ngesikhathi esiningi kuwandwe ukukhulunywa ngesikhiwa okuyilo ulimi abantu bonke abakhuluma ngalo. So kube sokusibanzima ukuthi ke njoba e-restaurant kuvele kwandi ukuthi kukhulunywe ngesikhiwa, lo munye ube sekudobha njani ukuthi lo munye akusuye no-South Africa ngowaseZimbabwe nxa kade ngakudinga. Yena ubevele ehambe esiyafika kulelo khefa evele eqophelwe kwakuqophileyo njengoba sithi ukuthi abantu base-South Africa abangavumi ukuthi baseve ngabantu abavela ngaphandle. Kusho ukuthi yena ubevele esuke esiya kulelo khefa engasikho ukuthi uvele uqophe kuyohla, ubevele eqophe ukuthi ayekwenza lokho abenzileyo ukuthi ayebonisa ukuthi yena uyala ukuthi aseve ngumuntu ongasiye nowe-South Africa.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimu imbokodo. Sixoxelaye ese-Johannesburg, wele-South Africa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.